idolobho leHarare liphakathi kokulwisana nodubo lomkhuhlane wekholera osithethe imiphefumulo yabantu abedlula amathumi amane 43 okwamanje kule nkulungwane nenkulungwane ezelatshwa kanye lokutholiswa imithi yokuvikela lomkhuhlane. Umnumzana Mavela Sikhumalo oyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeshithunguzane Manyamele Residents Association uchasisa ngokugcweleyo ukwehluleka kwahulumende lamakhansila ukuphuma lezinqumo ezigcinileyo ukuze lomkhuhlane ungabi lokhu uphinda uqhamuka eHarare.
Idolobho le-City of Harare liyehluleka ukubanzisisa kakuhle i-government directive leyo ethi yona ama-local authorities afuze asebenzise i-70% kudaba ye-service delivery, njalo i-30% ibisisiya kuma-salaries. Kodwa siyabona ukuthi eHarare lamanye ama-local authorities amaningi lokhu kakuyenzekali, kusenziwa ngokwendaba yokuthi abantu kabalandeli lokhu yabe kukhona emthethweni. Lokhu sokucina sokusenza ukuthi izinto zihluphe kakhulu.
Egcizelela kulokhu uNkosazana Tabet Dube isakhamuzi seHarare uthi emazweni amaningi ikakhulu akwizwekazi e-Afrika ohulumende abaningi baqakathekisa ukudla imali ukudlula ukwenza kumele kusebenze. UNkosazana Dube uphe isibonelo sikahulumende weZimbabwe nabomasipala abaqakathekisa inhlalakahle nempilakahle yabantu baleli lizwe ngokubi leziqondiso eziqondileyo zokuvimba imikhuhlane enjengale ngoba bengazihluphi ukubeka eceleni imali okusebenzisa kuzehlakale ezinje.
Ngazi ukuthi uyabukhangelelana kukhansili yokuthi elizweni lakhona iindleko zokubhadala izisebenzi ingeneral zidlula ngokuthengiweyo imali ethola ilizwe from ama-export. Ukuthi ikhanseli nqa ukuthi kumele idilive especially ezikhathini ezinje zabo yezemkhuhlane enjengekholera emelinila yona i-crowdfunding, i-crowdfunding icela uncedo ebantwini. Lokutshengisela ukuthi kugcina uhulumende lamakhansela bagcina zibeqakathekisa ukukhudumeza izikhwama zabo kodwa besehluleka ukuthi bebeke eceleni imali ezehlukeneyo ezokuthi nxa kungaba nomkhuhlane nje ongathathela.
Umnumzana iphuthile iNkosi Maphosa uthe yena uhlupho olubhekane nedolobho leHarare lusekwehlulekeni kokuhlanzeka lomphakathi wakuleli dolobho nobuningi babantu lapho akhuthaze khona ukuthi uzulu aziphathe. Kwelinye icele uMaphosa ubuye wasola ikhansela leli dolobho esithi iziphathamandla zayo zigcwele inkohlakalo eyiyo imbangela enkulu yokuthi kube lokuchaphazwa kwemali zokulondoloza lokubona ukuthi umsebenzi wenziwe kuhle.
Ngingakhangela indlela ekade ikhokhela ngayo iHarare sokuyikhansela ye-MDC isenza zonke izinto ezingalunganga ezecorruption iminyaka le edlulileyo siqhasela kubo 90 crore 2000. So angeke sathi ngoba sekule problem namhlanje sesigijimela ukuthi uhulumende kangenele kumbe wayengangenelanga. I-MDC council yiyo emele ibone ukuthi kwenziwani njalo kulungiswa njani udaba lolu. I-government izabuya nje incedisa ngoba i-primary source of problem le i-council ye-MDC erun izinto nge-corruption. Singakhangela kuye kwaba nama-reports okuthi kukhona omunye usisi osekusepalamende kathesi owaphiwa i-tender yokuthi esupply ama-chemicals amanzi lesiwa reticulation kodwa akazange yenze into lezi imali eyithethe. So kuyahlupha ukuthi sikhangele uhulumende ukuthi wayengenzanga lutho. Singakakhangeli laba abaphethe i-authority Harare ukuthi bayenze njani umsebenzi kade umeleke wenze.
UMaphosa ubuye wasola njalo indlela eqhutshwa ngayo umsebenzi eZimbabwe esithi uhulumende okumele akwenze yokuphakagcwalisa ezithembiso zokusungula umbuso wezabelo owe-devolution ukuze izabelo lamadolobho azenzele ihlelo lemisebenzi yawo kungela kumelela uhulumende. Ohlaziya ngezempilakahle kazulu umnumzana Sineke Sibanda ugeze amakhansile egcona uhulumende ngokwehluleka ukwenza izinqumo ezingathuthukisa umnotho welizwe.
Ngeke sibasibone mfowethu ngoba sesifide isikhathi amakhansili engatholi imali since 2013 evela kuhulumende aphiudiyaba kaze bethole imali. So ukuyenza umthi khona at least benze umsebenzi onjengokuthutha ingcekeza lokuhlambulula amanzi sesingabe sibasola ukuthi iqiniswe ukuthi lesi isithunzi senkinga enkulu ekhombisa ukuthi kufuze kulungisiswe i-economy yethu. Our economy is not in place. Kufuze silungisise i-economy yethu. You will find ukuthi khona amanye ama-sectors kulezinye indawo ezelokhu ze-economy zizaqalisa ukuba ngcono, even i-service delivery layo iyaqalisa ukuthi improve ibe ngcono.
Kusenjalo isikhundo sekuholela sibikwa sesibile abantu abafika amathumi amane kantathu ukuthi laloba sokusiba ngcono inkulungwane nenkulungwane zabantu ziphakathi kokulatshwa kumbe kuthiwa imithi yokuvikela kulo mkhuhlane. Ngimele sithi sasenze iHarare, Hilkinson Bhebhe.